abe sikhangele thina ukuthi njalo imali ezifanele ukuthi zinikwe izikolo ukuthi zizinikwe selazo ziyengezwe. Siyabe sikhangele njalo ukuthi nxa sikhangele imali ezosetshenziswa yiministry ye-primary ne-secondary education ibe yimali ezakwanisa ukuthi uhlelo lwe-curriculum entsha luqhubekele phambili kuhle. Nxa sikhangele iminyaka edlulileyo yonke leyo imali ibe ingayeneli ukuthi izikolo le-curriculum entsha esikhuluma ngayo izifundo ezintsha eze-competency-based curriculum ukuthi siqhubekele phambili kuhle ngoba imali vele ibe ingakwazi. Sokugcina abazali abaningi sebesehluleka ukuthi babhadale imali ze-levy eziyabe zikhwela. Okumele ukuthi uhulumende akunanze khonokho ngoba nxa sikhangele indaba umsebenzi wokufundisa abantwana lokufundisa abantu abadala abakulele leZimbabwe umsebenzi kahulumende. So kuzamele ukuthi nxa sikhangele thina uhulumende imali leyo ibe khona.
Yiziphi ingatsha elikhangelela ukuthi ziphiwe imali eningi mhlawumbe singathi ezinhlanu elikhangelela ukuthi zihambe phambili?
Nxa ngikhangele nje mina ngingabeka ukuthi i-Ministry ye-Education iqakatheke kakhulu ngoba intuthuko yelizwe ivela kumfundo. Abantwana kumele ukuthi sibafundise vele singasoze sidane kumbe siyele emuva. So i-Ministry ye-Primary ne-Secondary Education nxa sikhangele khona phana abantwana abaningi bavela emulini zabayanga abanye bafelwe lakhana sebegcina sebethathiswa yimali ye-BIM. Ama-safety net lawo kumele ukuthi abe khona lawo under social welfare. So nxa sikhangele i-Department le-Social Welfare lingathola imali ethize kodwa ama-ministries iy'ngatsho esingakhuluma ngazo i-Education, i-Primary, i-Secondary, sikhulume nge-health,